uDanai Mashumba lo okade kukhulunywa ngaye akade bize i-press conference waxotshwa selezinyanga ezingafika zona 6 engayisilo lunga lephathi. Njalo ekubeni kwakhe lilunga lephathi kazange abe kugadla lwepolitics, wayengumuntu owayengomunye wezisebenzi esingathi engulo ovikela umsekeli kamongameli umama uThokozani Khube. So namhla usuke waya ke laphana e-media center asazi ubefuna ukuthini, into engasazange yaphatha kuhle ama-youth ethu e-MDCT. Esibone sokungenela umkhokheli wama-youth u-Yvonne ukuthi athi yena ngokomthetho wephathi awulalo ilungelo lokuthi ukhulume ngephathi kumbe ukhulumele iphathi wena ungaseyilo lunga lephathi.
Ye, kodwa sibonile sibili lwembamba sibili abanye bemfobha kancane lapha nalapha. So ungabe elimele. Kodwa kutshoni konke lokhu nxa sikukhangele? Ngoba ufuna ukukhuluma ngemali le ejalo okukhulunywa ngayo kuthiwa imali iyadliwa.
Kukhona nje phakathi kwethu amalunga athile alokhu engaphathekanga kuhle ngempumela ezaphuma ku-Extraordinary Congress. Sizananzelela ukuthi i-judgment ye-MDCT ibuya ukuthi ubaba uChamisa wayengasuki kwakumele ukhokhele. Umuntu owayephethe kwakungumama uKhube. Bakhona-ke abalutshana abalokhu bengafuni ukukuvuma ukuthi saba le-Extraordinary Congress leyo, kwaphuma impumela eyakuveza sobala ukuthi iningi labantu be-MDCT bafuna ukuthi ubaba uDouglas Monzora akhokhele. Ngalokho-ke lokhu beqhubeka ngoba bayazama ukuthi babone ukuthi mhlawumbe lokho ukungcolisa ubaba uMonzora kungabanika amanye amathuba sesisiya ku-Ordinary Congress, ngoba ibandla liza kuya ku-Ordinary Congress kungekudala. Ngakho mhlawumbe ngabantu abalokhu bezama ukuthi maybe nxa bengayenzi into ezinjengalezi zingaletha umthelela ukuthi kugcine kungasavotelwa njalo ubaba uDouglas Monzora, sokuvotelwa omunye umkhokheli. Kodwa thina sikubona kuyindlela embi-ke eyokugaya ukhetho, njalo siyibona kuyindlela engcolileyo eyokuphatha ngayo indlela zombangazwe, eyokuthi umbani lobani sesukuma endlini yakhe ayebiza imidiya ngoba ekwazi ukuthi onozindaba balandela indaba afuye nje avule umlomo wakhe akhulume into ezingela qiniso ezingela bufakazi ezidilizayo ezibhidlizayo ezixabanisa abantu.
Ye, kodwa nxa umuntu elakho okumela kukhulume akumela umuntu akhulume abe le evidence athi nangikhuluma nalokhu nalokhu engxakathi ezaveza phela ukuthi ukhuluma ngaliphi, ngoba siyakwazi Dube kulabanye abantu abathi sebele imali yebiwa la.
Udaba lwemali lolu kalulutsha okuhle okuyaziwa ngabalaleli bonke, njalo banabo abantu okukhulunywa ngabo oMashumba, ngoPaterson Murimoka, labo bani bani asebethunyiwe ukuthi bakhulume ngalolu daba babe bengazikhulumeli bona, ngoba vele ekuyibeni bona kwabo abalalo ilihlo elingakwanisa ukuthi libone ukuthi kahle kahle embizeni yephathi sikhangelane lezemali ukuthi kuhamba kanjani. UDanai Mashumba nalo okhulunywa ngaye kazange asebenze ku-finance department, kalayo nje indlela angakhuluma iqiniso ngezinto ze-finance department. UPaterson Murumoka owayekhuluma laye kalayo indlela angathola noma yiphi record yephathi la yena lukhuzanayo Mashumba akulalutho nje aluphetheyo. Ngabantu abathunywayo okuyikuthi siyasithi thina isitshole sesilungu esithi ungabona ufudu lukhwele phezulu kwesihlahla kumbe phezu kwepost ukhona olufakileyo phezulu, bayathunywa laba bafana ukuthi bangcolise ubukhokheli obukhona kusenzelwa mpumela thile mhlawumbe ekhangelelweyo esikuthi-ke thina yindlela embi yokwenza ipolitiki. Abantu kabagaye usekelo ngamakhono abo athi ukuthumela besebenzisa abantu abangelalutho nje abaluphetheyo abangalupha abantu. Lokhuyana kade kusenziwa nguMashumba akula bukhokhela kade bunika ngoba kalabo ubufakazi noma obani obumayelana nokwemali zephathi noma nje yini, ngoba yena okwakhe umsebenzi wakhe njengomuntu ovikela uVice President kubona ukuthi uVice President uphephile, ngakho uyabe engangeni emahofisini uyabe engakwazi ukuthi imali zihamba njani. Siyibandla elizigoqileyo elilendlela ezibalulekileyo esizisebenzise eminyaka eminingi kakhulu, okokuthi ama-records anjengawo imali, ama-records anjengemfihlo yethu yephathi kwamanye ama-department ukuthi siwahambisa njani. Kunjengoba kunje kwi-information abangeke bathole ngisho noma okukodwa okokuthi nisebenzani nxa bengasebenzi lami. Ngakho kungamanga ukuthi bebe le lutho olubambekayo kade befuna ukulukhuluma, kuyikufuna nje ukungcolisa ibandla lokungcolisa umkhokheli webandla.